Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 ngoBagazi 2023 ngoKeeps Dumi. Endabeni zethu lamhlanje.
Isolution ofanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa ukuthi ukhetho lonke ukubana kwenkube le leadership evela ebantwini. Iprocess leyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. Sewufanele ukuthi isarticle le-African Union besincedise ukubana sibe le nhlelo egcina iconstitution yeZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, i-African Union lezinye.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu, ngibona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingathi le problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly. So it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba izathumela kule Zimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokuqhutshwa kokhetho olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye, ukuze kuqedwe ukufuthelana okuselizweni ngenxa yempumela yokhetho. Kodwa abeZANU PF Party abebandla eliphikisayo babanga amsindo nje. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhla ka-23 yalenziwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters roll yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kwekube le leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. Iprocess leyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. Sewufanele ukuthi isarticle le-African Union besincedise ukubana sibe le nhlelo egcina iconstitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eZimbabwe Electoral.
Kodwa abezanu PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very, very unfortunate and very, very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Kuyishwa elikhulu kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele zifunde ukukhuluma labantu bazo baziphendulele bona.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi kudliwe akakho umuntu odlulele lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo bayatshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kule demokrasi. Masingabi ikakhulu imidiya kazameni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe, hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqhakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitsheli ukuthi yena unqobile, somele agijime abaleke le bhodo nyangasebenzisi ale gori yebhodo, ukuthi sokule bhodo lilenyama, lo nqobile osebaleka le bhodo xasintaba yedwa. Ilizwe leli ngelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikhomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-TCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela iParliamente bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho-ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolu khetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yeSouthern African Development Community ikhangelele ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula lePanel of Elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Iqula leli lizakhokhelwa ngumnumzana Jakaya Kikwete owayengumongameli wakwele Tanzania. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma encwadini elotshwe yiSADC isiya kugatsha lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, isithi izathumela iqula leli ukuyakuzwa ngodaba lokhetho kuleli. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Levit Mugetsho uthe bayitholile le ncwadi kodwa kakwazi ukuba bazafika nini elizweni.
Lami ngizwe ukuthi kabakabuyile lakho ukuthinta iofisi yabo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe zithi inyathelo leli lithethwe yiSADC liqondile ngoba yikho sibili okumele kwenzakale ukuze impumela yokhetho yamukeleke. Umnumzana Ebert Chamuka oweyingcitshi ezombusazwe uthi ukuza kwequla leSADC Panel of Elders yiyo yodwa indlela yokuba kulungise udubo lwempumela yokhetho lweZimbabwe.
Yamkela ukubuya kwabakhokheli beSADC ama-elders, especially former president of Tanzania Jakaya Kikwete namanye ama-leaders onke. Indaba ngeyama-elections lawo ayenziwe mhlaka 23 namanye ama-political parties onke eZimbabwe include ZANU-PF. I-problem i-ZANU-PF, ZANU-PF ayifuna ukuphikiswa ngoba i-ZANU-PF yona ifuna ukukhokhela yodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Beloved Siduna, enye ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubuya kweSADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu, mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingxasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba affecta directly, so it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili njalo kungela violence.
Incwadi eyalotshwa ngumanyano weSADC iveza ukuba ukuza kwabo eZimbabwe kwavunyelwana emhlanganweni nomkhulu owenhlanganiso le mhlaka 17 Ncwabakazi lonyaka. Ukusenjalo, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho kweleZimbabwe. Ingcitshi ecubulula ezombusazwe umnumzana Libert Ncube uthi kuqakathekile ukuba ile Melika lisekele amazwe ayesadak kulolu daba. Intanganiso ezahlola ukhetho lweZimbabwe zithi zizakwenza umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabaye emthethwandaba. Okolunye udaba, uZulu eZimbabwe ukhonona ngokuvalwa ngci kwemigwaqo ngamapholisa eHarare. Abaningi abahlala eMfakoze Mavuku Warren Park lakwezinye indawo bathi kulokwesaba okukhulu ngendlela amapholisa asegcwele indawo yonke ngemva kwempumela yokhetho. Kodwa isikhulume samapholisa uMnumzana Phonya athi uthi amapholisa alondoloza ukuthula elizweni.
Amapholisa eZimbabwe Republic Police athanda ukwasa uZulu ukuthi akula umpholisa onikezwe i-authority lo commissioner jikelele, u-commissioner general Matanga, ukuthi bahambe betshela amabhizinesi ukuthi kumele bavale isikhathi sabo singakafiki. Njalo nxa kulo muntu othi yena utshelwe la mapholisa, cela bahambe kumapholisa naseduzane bayofaka ama-report.
Ele Zimbabwe liqhube ukhetho lokudinga amakhansila, amalungu edayela ephalamende kanye nomongameli emadolobheni amaningi. Abantu bavotele ibandla le-CCC kwathi emaphandleni bavotela iZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye abantu kobulawayo bathi kababoni ukuba uhulumende uzabenzelani ngoba bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change hathi elibusayo. U-Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kalilathemba lokuthi abantu bazathola intuthuko akade beyikhangelele ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Agnes Kayanda, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabalomqondo munye.
Thina ngapha emaNdebeleni ukubuyela kukanangakhe embusweni sizadubeka umthokotho. Bela kula kuchelesa imigwaqo lowo vele enkayi awuhambeki, le matopo awuhambeki, asidubekile la phakathi kobulawayo khona pha emalokijini la kukhona imasababu akula mgwaqo ngamagudigodoto.
Umnumzana Benny Moyo laye uyathandabuza ngokuza kwenziwa nguhulumende edolobheni leli.
Since independence, kobulawayo kulezi bhedlela ezingu-2 ezatshiwa ngamakhiwa. Sizokuthiwa kulesinye sakhiwe e-Quadri Park. But isibhedlela kuthiwa yi-35-bed hospital. Akula development abantu abazayithola. Ukubusa kwezanu since independence ayikaze isinike i-development thina. Kungathi thina lathi asibhadali i-tax njengabanye abantu abeminye imhlubulo.
Osakhulayo ohlala kobulawayo umnumzana Mlungisi Dube uthi ubulawayo uvotele inguquko kodwa akabuzanga elangeni.
Khangele ukubana upresident ube nopresident owehlukeneyo. Njalo siyananzelela imbiko ekhutshiwe ngama-observer teams anjengabo-SADC labo-AU atshengisa ukubana ukhetho lolwaluqhutshwa ngendlela eyiyo. Sikhangelele sesithembele khonapho ukubana xa kusalandelelwa ama-reports anjalo kuzayenza ukubana maybe kugcine sokule maybe kulo khetho olutsha kumbe kube ne-inclusive government yiko kungabe khona le themba labantu khona.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukuthuthuka kwezigaba sekuya kuba ngokuthi bezivele zithuthuka ngapi.
Thuthuka kwezigaba kutsho ukuthi kuzeya kuya ngokuthi bekuvele kuthuthuka kakhulu ngapi, ngoba siyakwazi ukuthi zikhona indawo vele zingazake zibone intuthuko, zikhona njalo ezihlala zibone intuthuko lokwasukela ngomnyaka 1980. Ngakho-ke ukuthuthuka njengoba sisitsho ukuthi kuya ngokuthi umuntu ngapi. Labo vele abaseduzani lentuthuko mbe singathi abajayela ukuthi bathole intuthuko kusiya ngokuthi bananzelelwa njani kumbe banakekelwa njani nguhulumende. Mhlawumbe sebezaqhubeka beyithola leyo ntuduko. Kube sokusithi labo singathi khona bakhohlakele kumbe kudala bayigcina intuthuko, sokungenzeka kuqhubeke kunjalo bengayitholi. Kodwa-ke sikukhuthazayo ukuthi nxa kusiba le ntuthuko elizweni, intuthuko kayisabalale izigaba zonke zelizwe, wonke umuntu enelise ukuthi akhombe atsho ukuthi nansiyale ntuthuko engiyibonileyo elethwe nguhulumende esigabeni sami, kulandelwa lona uhlelo lwe-devolution.
Esamukela impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqoba kwakhe Njengokwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthe uzasebenza ngamandla akhe onke ukuze ilizwe lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ababuyele ekhaya ukuyavota bathi kabayijabuleli impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Batheleka ngobuningi abahlala kwamanye amazwe besiza ukuzovota, kodwa abanye badaniswe ukuthola amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota olwe-voters roll. Umnumzana Kemlilo ohlala kule Britane ngomunye wabehlelwe yilolu dubo.
Ngisuke e-UK ngisiyavota zikuthiwa kula ma-ballot papers, kuyikuthi zeke iqamba mangi yathi ama-ballot papers ayinafu. Wathi wathi kodwa sagcina sesingavota sekulethi, and ngi-disappointed ngama-results aphumileyo ngoba vela kusiwa ama-results ebesiwalindile lawa. Ikhetho lutshontshiwe egcekeni sikhangele. Sengibuyela e-UK ngeke ngiphinde futhi ngizovota ndidlalise isikhathi sami. Lokho kwase Zimbabwe ilokhu inganekwane nje lokho.
Omunye njalo osebenzela kwele Britain unkosikazi Isabel Ndlovu uthi uzonde kazazi.
Sathi sizovota sivotela utshintsho, kodwa kasilutholi utshintsho lwangikhona amavoti ayantshontshwa, amavoti ahamba ngendlela yomuntu oyedwa, but ayisikho kwabantu bonke. Why? Izifiso zabantu zingalandelwa. Izifiso zethu mazihlonitshwe ezweni. Si-expect ukuthi izifiso zoluntu zihlonitshwe. Esikufisayo lutshintsho. 43 years kutsho ukuthi kuya kuba i-100 years lokho sigida ndawonye kungala tshintsho.
Unkosazana Gugu Mpofu ohlala kwele South Africa yena uthi akayijabuleli ngitsho kancane impumela yokhetho lwalonyaka.
Mina ngisuke eSouth Africa ngibuya lapha ekhaya ngisithi ngizovota, savota sibili, kodwa hhayi impumelela yangikhona angijabulanga shame, ngoba hhayi akusiyikho lokade sikucabangela. Ngidlalise le mali yami yokubuya lapha ekhaya ngisithi sizovota.
Umnumzana Randi Bajila ohlala kule Botswana yena ke uthi uvote kuhle njalo uyamukela impumelo yokhetho.
Hayi, ukhetho luhambe kakuhle, abantu bavotile, esekusimelele impumela, kodwa impumela owinileyo uwinile. Kodwa bengivele ngubona ukuthi ukubuya ekhaya kufanele ngizokwenza amalungelo wami. Yenza amalungelo wami ukubona ukuvota, is my right.
Omela inhlanganiso ye-Free Zimbabwe South Africa umnumzana Adriel Sibanda uthi inhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa zizatshengisela esigodlweni someli welizwe zikhonona ngempumela yokhetho.
Ngasuka lapha ngisiyavota mina labafowethu abayindapa sasuka ngebhasi. Masifika ngale abanye amagama wabo awekho, nami ngingena amagama litholakalanga. Ngaphenduka ngingavotanga. So abantu bakithi besicela ukuthi Friday sihlangane nini siyevala i-embassy isticket eJohannesburg lasePretoria, please, nge-Friday.
Ohlaziya ezombusazwe kwele Australia umnumzana George Mhlophe wavota ebona ngani kuzaba kuba le nguquko kwele Zimbabwe. Kabuzanga elangeni.
Ukhetho silibonile sibili. Into edanisa even more ikuthi ngalesi sikhathi zanamhlanje silokhu sitshela ukuthi ama-V11 approve ukuthi uChamisa winile. Iyaphindakala njalo into efanayo. So esicela ukuthi nje umongameli uChamisa alungise indlu yakhe. We expect better from the opposition.
Wenze indengi labadabuka eZimbabwe lizinikele ukuba lendleko yokuba lohambo lokuyavota ekhaya, ukuthi lizwe kalivumeli izalwane zayo eziphandle kwelizwe ukuthi zivote, kumele zibuyele ekhaya uma zifuna ukuvota. Ngimele Studio 7 ikamera mngezo Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugijwa kokhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Ezinye izakhamizi zawobulawayo ziyakuthandabuza ukuthi kungaba lo mahluko kulandela ukhetho lolu, kubika ubathabile Masuku.
Ukhetho olusanda kudlula lulethe ukungahlaliseki ukuzulwa kweZimbabwe, njalo luthiye umuntu wonke ezibuza ukuthi angenzani ukuze aphile kuhle. Osomabhizimusi bona basebenza bebheke isimo sezombusazwe ngelihlo lokhozi ngoba bengathembi ukuthi uhulumende omutsha uzaletha umahluko. Uzulu laye usedlela evalweni. Umnumzana Joseph Komazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bavotele inkokheli entsha belethemba lokuguqula isimo somnotho welizwe kulalokhu oyikho khona manje.
Umumo ama-elections sobonile soyedlule. Kundaba ze-economy siyakwazi ukusihlasele kakhulu abantu, izinto bebethwele nzima, abantu bengakwanisi ukuthi bebambe lapha lalaphana. Umnotho welizwe ungabafefi kangako, abantu bekhala, abantu bebecabanga ukuthi usengxenye njengoba zesiya kuma-elections okunye kungabe kuzatshintsha. Kungasayenzakalanga kungaba liphutha kakhulu.
Unkosikazi Melissa Ntuli, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi baqhubekela phambili bephandela imuli njengenjwayelo.
Asisoze sekele ukuqhubeka sidinga imali ngenxa yokuthi bekulama-elections, ngoba asila siqiniseko sokuthi kuzatshintsha yini. Esikukhangeleleyo yikuthi i-economy yeZimbabwe isoke itshintshe ngokuthi sivotile. Kuzathatha isikhathi ukuthi kutshintshe. Thina esizisebenzayo sithi asingeke sime ukudinga imali zokugcina izimulu zethu ngoba yikho esithembele khona.
Umnumzana Mkhululi Mkandla, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi balindele ukuthi kufakwe abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende omutsha ukuze bebone umehluko.
Okwakhathesi amabhizinisi siqhubeka sisenza lokhu ekade sikwenza, loba nje siyabe silokhu sinanzelela umumo womkhathi ukuthi kume njani phandle. Okukhulu singathi silindele ukuthi sibone ikhabhinethi entsha ukuthi ibuya imumetheni, njalo le mithetho ezafakwa nguhulumende omutsha ofakwayo ukuthi izasimisa ngaphi. Yikho lapho embona ngani kuza kuba lo mahluko omkhulu. Okwakhathesi sizabe silokhu sisebenza ngonanzelelo ukwenzela ukuthi singaze sagcina singena ebunzimeni obukhulu emabhizinisini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kusasemasinya ukuba umnotho welizwe uguquke kulandela ukhetho olukhulu.
Isimo somnotho wasange sinyikinyeke kubangelwa yimpumela yokhetho olwenzakale. Nxa sesikhangelisisa vele kuvame ukuthi isimo somnotho sinyikinyeke ngenxa yokuthi impumela ibe impumela athe vele inganakanelwa, mhlawumbe kade ingakhangelelwanga, yikho kungaba kuletha ukunyikinyeka kwesimo somnotho ole budget.
Uqhubekela phambili uDlamini ekhuluma ngokumqoka okufanele kulungiswe masinya nguhulumende omutsha.
Okungabe kubalulekile uhulumende omutsha ongenayo osesungule isigaba esitsha ikubana kuqale kuqhubutshekiswa ezinye ihlelo ezasalela endleleni kumnyaka ophelileyo la kuyona lo mnyaka. Sikhangelele njalo ukubana kube lokulwisana kokukhwela kwentengo yempahla. Sikhangelele njalo ukubana kube nendlela yokukhuphula isimo somnotho sabantu esingathi impilakahle nje, i-social well-being. Sikhangelele ukubana kubalulekile abantu abaningi ukuthi bathole inzuzo njengoba sikhangelane lo hlelo lwe-National Development Strategy 1 oluthi akula muntu osalele emuva.
Sokulesikhathi eside umnotho wakweZimbabwe ugugudeka ngaphansi kukahulumende webandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabasakhulayo abethuswe yimpumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe, kube labanye abathi selidumele edlula, ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe lempilo kaZulu, kubika uTobias Mutsingwa.
Iyamukelwe ngemibono yabasakhulayo etshiyeneyo impumela yokhetho luqhutshwe ngeviki edluleyo, lapho abezek bethe umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF banqobile. USenzeni Maphosa, osakhulayo okubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi baqiliwe kukhetho lolu, kodwa akumelanga abatsha belahle ithemba.
Ngalokho mina isikhuthazo sami ebantwini abatsha ngemva kwesimemezelo sokhetho simi ekuqhubekeni kulondoloza ukuthula ukuhlalela eduzane ukuze ma kungaba lothuba lokuthi kubuyelwe kuyovotwa kacha babe khona ukuze bavule umkhandlo ngevoti kukhanye umakhanyisela ukuthi ngempela umkhokheli ubaba uNelson Chamisa nguye umnikazi wesihlalo sobukhokheli bomongameli belizwe leZimbabwe.
Ngodwa uGift Machaya okubandla leZANU PF uthi okokhetho sokwedlule njalo abasha sokumele bedinge indlela zokuthuthukisa impilo yabo.
Angibona okubi mina. iZANU PF yawina njalo ukukhanya izinto zizabangcono ngoba kunama projects amaningi that were being done by uPresident Mnangagwa. So khathesi usenelisa ukumaqedisa. Njalo abasakhulayo bazatholiswa amathuba amaningi kumayining. Endabeni zokulima kanye lezi amabhizimusi. To my fellow youth, ngithi okwama elections sokuphela masebenzeni ngamandla sizithuthukise.
Kulandela isimemezo sempumela yokhetho lukamongameli, ubaba osakhulayo ongathandanga ukuvezwa igama, ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bedinga impilo engcono kwamanye amazwe.
Ukuphumela izwe leZimbabwe ngaba kungcono. Ngoba abantu abasesikhundleni iZANU PF awulanto engayitshintsha vele, awulanto abazayitshintsha. They've proven for the past 43 years ukuthi akula abantu abayitshintshayo. Ngoba nxa uhulumende umuntu ongupresident esithi yakhomishina isiborane emadolobheni akutsho lutho kimi khonokho. So mina kimi I think ukuphuma lapha eZimbabwe sezidingele okunye okungcono kungaba kungcono. Ngoba i-generation yami mina lapha ngizola khona kubona into one vele azake sibone into engcono vele we've been suffering since.
Ocubungula indaba zabasakhulayo ekwele South Africa, umnumzana Bhekimpilo Ncube, ukhala labanye abatsha ngokwenzakala eZimbabwe.
Siyazi sonke ukuthi izwe belingamanga kohle iminyaka yonke le edluleyo. Ikho nje nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho. So utshintsho ongalwenza wena njengomuntu omutsha yikuthi uzifake endaweni lapho kulamathuba khona. Ngeqiniso sibili ayi kunzima sibili angeke sithembele lapho ngela themba khona sizamile sibili ukuthi sibekezile kodwa hayi kunzima sibili.
Wengeze uNcube esithi uyawusekela umbono wokuthi bephume kwele Zimbabwe yabasakhulayo.
Inyathela abantu abangalithatha engilibona lelengqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama certificates noma ama diploma angabatholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Sengibona ukuthi abantu abaningi abasela ama options amaningi, so kungcono nje ukuthi baziphumele elizweni bayezama impilo kwezinye indawo.
Akwaziwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa nini. Njengoba amabandla aphikisayo besithi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulive Talk namhla kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sixoxa labatsha ngempumelelo yokhetho olukhulu oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Singake hlukane isihlobo sike sikhangele ezinye izindaba abezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjengeSADC, African Union lezinye. Inhlanganiso yeSouthern African Development Community ikhangelwe ukuba izadumela kwele Zimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumelo yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugqitshwa kokhetho. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver lelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.